lephasika into ecakathekileyo ngalo ukuthi ngesikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokho uJesu wasenzela khona ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday leyephasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe sizokuthake lo mhlangano omkhulu?
Amabandla amaningi abelunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhanyelanga ilanga kuphela kodwa ukhanyele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona yikuthi thina njengabantu sasiyizoni kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhanyela ngendlela esingathi holistically.
Ye, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelani abantu ngesikhathi lesi?
Umbuzo omuhle lo sithi kule ndawo esigeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama-food parcels. Kade sibenge ngaba ku-conference e-Word of Life, kulabantu abathize abazathola ama-food parcels abavela amabandleni athiyeneyo e-Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku-conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku-conference at least they managed to get a meal, bathole ilunch. Kodwa izinto esizibonayo ama-church amabandleni athiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezithiyeneyo kuzama ukuthi bancede ama-congregants abo.
Ye, phosa lokugcina baba, size ukuthi uthini amazwi akho okugcina khonapho?
Hayi, amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe nokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.